VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 25 Nhlangula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
hlosizo kakhulu into leyo bevele kumele ingayenzakali lapha eZimbabwe. Into leyo izange Zimbabwe and asiyikhangeleli ukuthi yenzakale again.
Kulabantu ababili abalimele engozini yokudubuka kwebhomba emhlanganweni weZanu PF enkundleni yeWhite City kobulawayo ngomgqibelo. Abe commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZVEC bathi ugwalo lwabalelungelo lokuvota elevoters roll laloba lungela mfanekiso yabantu lumqotho njalo luthembekile.
Uqalize umbangazi emncane sibili eleminyaka elithumi siyanga lombili ngo-1962 bese vele sephakathi kwezaphu. Usuka lapho wagcina esejoyina ibandla elalilitsha ngaleso sikhathi iZimbabwe African National Union ZANU, August 1963, engomunye wabasunguli baleli bandla.
Lamhlanje sisungula inhlelo zethu lapho esikhangela imbali yabancintisa kukhetho lwalonyaka. Sizaqala ngomongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha eStudio 7. Kulabantu ababili abalimele kakubi engozini yokudubuka kwebhomba emhlanganweni oZANU PF enkundleni eWhite City kobulawayo ngomgqibelo asebefile esibhedlela ngenxa yamanxeba abawathole kulesi sehlakalo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umphathintambo wesibhedlela sempilo umnumzana Leonard Mabande ugcizelele ukuba ngempela kuliqiniso ukuthi ababili laba babhubhele esibhedlela ngamanxeba okulimalela kusehlakalo sokudubuke embuthanweni lo. Njalo ngabesilisa abangabanye babangamachumi amabili lasitshiyagalolunye ababelalisiwe esibhedlela ngemva kwengozi le. Abanye abalimeleyo basesibhedlela se-UBH kanye leMaterdei kobulawayo. Omunye walabo abalimeleyo osesibhedlela se-UBH, unkosikazi Violet Muthi, uthi usebuhlungini njalo uthola uncedo ebandleni leZANU PF kanye lebandleni lakhe.
Ngiyagula ngalimala eraleni, ngi-admitwe e-UBH hospital. Sengithole uncedo oluvela ebantwini abephathini labe-chechi, lama-nurses, lama-doctors bayancedisa. Lezihlobo labangane bayancedisa. Kade siyiphathi wasebencedisa konke ukungelaphisa. Kukhangelwe yiphathi iZANU PF.
Okhangelele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka emele ibulawayo East ebandleni leZANU PF, umnumzana Ernest Shora, obevakatshele abalimeleyo esibhedlela, uthi ngempela abantu laba abalimeleyo bezwa obuhlungu, kodwa iningi selikhitshiwe esibhedlela.
Sikubuhlungu kakhulu sisi wami, abantu laba bazobuhlungu, kodwa okusithabisayo ukuthi we are having abanye abasedischarjiwe and sokusela abanye like lapha e-UBH sokusela abangu-2 and they are showing good signs of improvements and ngiyacabanga ukuthi bazaphuma masinya.
Umnumzana Shora wengeze ethi ukubhubha kwababili laba kulusizi kakhulu njalo yinto obekungamelanga yenzakale.
Hlosizo kakhulu into leyo bevele kumele ingayenzakali lapha eZimbabwe. Into leyo izange Zimbabwe and asiyikhangeleli ukuthi yenzakale again.
laloba kufe abantu ababili kwalimala abaningi akuzange kufake ilizwe kusimo sokwesabela ukuthi kungaqhamuka udlakela lwezombusazwe elizweni lonke njengemvama ngezikhathi zokhetho eZimbabwe. Abanye bayajabula njalo ukuthi isahlakalo lesi kasizange sibangele ukuthi uhulumende ahle athumele amasosha ndawana yonke obekungethusa abantu ngalesi sikhathi sokulungiselela ukhetho. Ngimele iStudio 7 ngibobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Lokhu sekudaba lunye. Umfanekiso kamabona kude owathathwa ngesikhathi kudubuka ibhomba enkundleni yeWhite City utshengisa ukuthi ngabe umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga engamanga kancane ebambe isandla somkakhe ngabe bangena engozini ngoba yiso isikhathi waqhubuka khona ibhomba leli elikhanya laphoselwa lapho kwakusuka inkokheli yebandla leZANU PF. Sixoxe lo wayengumphathintambo kahulumende umnumzana Chinga Dube ukuze sizwe ukuthi wahamba njani.
Intakho ningakulamanga ukuthi khuyinto kabenjani ngoba akula muntu okade evele ekhumbula ukuthi kwenzakala into. So that there's a school who is yelling the kinds of people who are about to say to a soggy man. Imagine a matter of my soldier. Like a cool little pansy. Little pansy. My thing now goes as one who say, with a whole child boy, I went to me. While I think I was fainter, I will at least one guy. Kodapho udiwenze kanjani akula lutho siyavuka kodapho sabona sokuthwelwa abantu nje nama-ambulance befoke ezivotkeni sisele kuyakhona yenzeke ngesiphangiphangi ukuthi ungebeujoka uyakulamaza ukuthi uyile wenza leyo
kuvidiyo khona lapho esiyibonayo sibona ungani isikhathi kusenzakala ubulukhulumisana lo msekeli kamongameli umnumzana Chiwenga ungasitshela ukuthi ukubone njani khona kwabanye bathi ngoyenza ukuthi asile ngoba kade ngena phakathi kwako kwinto kwakhona.
Hayi ngikhosikazi wami wade khuluma laye ayisini mina kade ngisnext to him kodwa ngibonile lathi kuvidiyo ngathi kade khuluma lami unkosikazi wami yena owedlule engasithi yaphambili manje wasephenduke sithi ukubingelela inkosikazi wami eqhawula kodwa phane ngawusuke waya phambili akakube kubi kojoku ubuyele emuva enjobuqhawula yikho kungathi kumebhile.
Wona amapholisa athini likelezwa yini ukuthi sebelobufakazi bokuthi kuhambe njani?
Hayi asikezwa sibili kodwa bayaxwayisisa lutho kusaba phakathi komsebenzi bayaxwayisisa asikezwa nomoyani ukuthi ngayo sitevela ngaphi konke sabe sikukhuluma nje sabe sisengezibithiyo.
Alo ke ngumnumzana Chinga Dube ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Yebo 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 mthwaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umgcini sihlalo we-commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC unkosikazi Priscilla Chigumba uthi ugwalo le voters roll ase ngiyaphinda njalo umgcini sihlalo we-commission ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC unkosikazi Priscilla Chigumba uthi ugwalo lwabalelungelo lokuvota i-voters roll asebelukhiphile yilo oluza kusetshenziswa loba lungela mifanekiso yabantu ngoba limqotho. U-Gibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphume emhlanganweni owenziwa ngomvulo maziki wonke ngabezekhi labezindaba ukhetho luze luqhutshwe. Unkosikazi Shigumba uthe amalunga ezekhi axwayiswe ukuthi bengakhiphi imfanekiso yamagama aku-voters roll bayabe besephula umthetho namalungelo oluntu.
Voters and or Zimbabwean citizens are entitled to having certain basic information included in the final voters roll.
Asivunyelwa ukukhipha imifanekiso yabantu abalamagama abakugwalo labazavota kukhetho lwalonyaka. Njengekomishini sike sahlala phansi sahlaziya ngalolu daba sadinga kwamanye amazwe ukuthi angabe akwenza nalokhu kodwa saswela. Yebo, besike sathi sizayikhipha imifanekiso kodwa saziswe ukuthi kungabe yikwephula umthetho ukwenza njalo.
Okhokela ibandla elizimele elibona ngezokhetho ele-Elections Resource Center i-RRC umnumzana Dawanda Chimini uthi loba kunjalo i-voters roll yalonyaka kumele ihlolwe ngamalunga awenhlanganiso yamazwe omhlaba kanye nabanye abazimeleyo ikakhulu kukhangela impumela nokukhonona okwabakhona kukhetho luka-2013 noluka-2018.
The current voters roll shared by the election commission remains under analysis. It needs to be scrutinized.
Ikhasi labazavota lonyaka olukhitshwe yizeki kufuze lihlolwe. Thina sizakwenza lokhu njalo bengibona lokhu bekuyaba ngcono ngabe izeki isinike ikhasi elingakahlolwa sikhangele utshintsho olukhona phakathi kwalolo olungahlolwanga lalolo esizaluhlola. Sizahlola sikhangele okufana lokuthi lilotshwe njani njalo kungathatha isikhathi kodwa abantu labo bazabona ekugcineni ukuthi
ingcitshi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Richard Mahova uthe uChigumba wenze kuhle ngokubeka bhadla udaba lwe-voters roll lolu njalo lokhu kukhonona ukuthi amalungiselelo okhetho aqhubekela phambili kuhle.
Umbiko wethu lwe-EZEC khomba ukuthi ukhetho luzaqhubekela phambili kodwa kuqakathekileyo ukuthi i-voters roll isikhona emphakathini njengokukhalaza okwenziwa ngamabandla aphikisayo. Nxa kulokunye okungabe kudingeka ukuthi kulungisiswe kuyabe kuzalungisiswa kodwa uhle ukhetho kufuze luqhubekele phambili. Yikho ke ngibona engazani leli nyathelo elithathwe ngusibalukhulu wezeki liqakathekile kuthini. Liyayenza ukuthi isifiso sikaZulu esokukhetha umkhokheli omutsha singabuyiselwa emuva ngabanye abangabe befuna ukuthi nxa kungabe kule ngxaki ku-voters roll ukuthi ukhetho lume.
Isikhulumeli se-Community for Development Initiatives in Zimbabwe umnumzana Leopold Mlende uthe impendulo yezeki ayiziseki njengoba imfanekiso yabantu ibingafaka engozini ngamanye amabandla ezombusazwe.
I-decision eyenziwe yizeki ngumimjigumba le ukuthi abasuze befaka ama-pictures u-voters roll le e-analyzwayo siyakuthakazelela ngoba lapha eZimbabwe siyakwazi ukuthi kulabanye amalunga ama-political parties angagcina sesitshayela abantu sebadinga ebabuza ukuthi bona bazavotela ngabo kufuze bevotele nga egcine sebatshaya. Yikho amboni ukuthi kule sizathu sokuthi sikhonone ngalokhu abakwenzileyo. Abanye singababona sebephonga ukwenzela i-politics kuphela just so that they get i-mileage. Otherwise for i-security yabantu le-privacy yabantu lokhu kuyafunakala especially lapha eZimbabwe.
Abezekhi bebekhanya bephathekile ngodaba lwe-voters roll amabandla aphikisayo ekhonona ukuthi ekhona okwamanje ilokuningi okuqakathekileyo okungekhoyo okukhomba ukuthi ikhomishini le ingabe incedisana lebandla le-ZANU-P F emizameni yokuqila ukhetho lwalonyaka. UChigumba ogqibe umhlangano nenhlathelo zindaba namhlanje ngokuxwayisa amabandla ezombusazwe ukuthi angaphatheki noma ukuthothozela udlakela kwezombusazwe ngemva kokudubuka okwenzakele emhlanganweni wokukhankasela owe-ZANU-P F enkundleni e-White City Stadium kobulawayo ngomgqibelo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
A alinga kotla uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 ntambama lapho esikhangela okwenzakala emhlanganweni yamabandla ezombusazwe lapho edinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lwenyanga ezayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ozamela ibandla lezanu PF kukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa yindoda echazwa ngabanengi ukuthi ngumuntu wamazwi yamalutshwane lokukhohlisa izitha, kodwa uyacabangisisa lapho esenza umsebenzi wakhe okwenza amathuba akhe okunqoba kukhetho laloba kungasoze kube lula ngoba kulabancintisana laye labo abalosekelo olukhulu elizweni. UGibson Pepe usipha imbali kaMnangagwa.
UMnangagwa yena owazakala ngesitemo sakhe sokuthi Ngwena loba ibizo lakhe lezombusazwe elokuthi Garwe, wazalwa ngoMpandula 15 ngomnyaka ka-1946 eShabane, idelobho elisabelweni senkabazwe eZimbabwe. Wangena kwezombusazwe encane ngoba imuli yangakibo yayivele iphikisana lombuso kahulumende kaSmith. Isiphathamandla seZANU-PF njalo engunobhala jikelele webandla leli kobulawayo uMnumzana Munashe Mdutsa uchaza uMnangagwa njengomuntu ozithobileyo kusukela kudala.
Uqale ezombangazwe emncane sibili eleminyaka elithumi lasitshiyangalombili ngo-1962 besevele esephakathi kwezaphu. Usuka lapho wagcina esejoyina ibandla elalilitsha ngaleso sikhathi iZimbabwe African National Union, ZANU, August 1963, engomunye wabasunguli baleli bandla. Ekhangelela ukuthi abantu bebandla behambe ngayo kusukisela ibandla liqalisa lize lifike lapho likhona.
UMnangagwa wahlangana lo wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngeminyaka yabo 1960 lapho amgcina khona ngakibo efundisa kwesinye isikolo kodwa esethuselwa ngabombuso wabahuquluzi benotho ngaleso sikhathi. UMnangagwa uthe esebona ukuthi abensundu babephethwe ngocuku waqala uhambo lwakhe lokuya empini lapho afundela ezebutho kwele Tanzania, China le-Egypt, wasephindela eZimbabwe esezolungiselela impi yenkululeko. Ngomnyaka ka-1965 wabotshwa wagutshelwa ugodo. Kwalamula inhlanganiso ezela ilungelo loluntu ezinjengabo Amnesty International lensonto yeRoma ekhokelwa ngufather Ribeiro ezamncedayo ukuthi akhululwe ngesizathu sokuthi wayesemncane. UMdutsa uchasisa ngalokhu.
Kuthiswa kungenela ababebona ngezelo, bangenela abadala bebandla labanye ababebona ngendawo zokuthi abantu babotshiwe, abantu abamnyama abansundu, basebesithi hayi ngenxa yokuthi iminyaka yakhe ayikafiki iminyaka yokuthi umuntu engabulawa ngoba usesengumntwana omncane, wasenikwa ukuthi ehambe eyohlala ejele okweminyaka. Waseva those ever under intolongo ezijiyejiyeneyo yokuhlanganisela iKami prison. Kodwa uthe esejele lapho ubelokhu esiya phambili ngezemfundo zakhe, eqedisisa efunda ngencwadi. Wafika esikhathini sokuthi laye engomunye walaba abayephakathi abebefunda ecine eseqeqesha ngemfundo langama-programs ayenikwa khona phana entolongweni. UMnangagwa ube ngumuntu wathotshwa kakhulu bebahlukumeza lapha besentolongweni. Ukuhlukunyezwa lokuthotshwa konke kwakusenzakala lokhu besentolongweni kwakumenza waba ngumuntu oswela ukuthi azwe ngeyinye indlebe yakhe.
Ingcwethi ecubulwe ngezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva uthe uMnangagwa ulembali ejulileyo kwezombusazwe okungenza enelise ukulungisisa lapho uMgabe aba namaphutha khona.
Ngundoda olembali eqakathekileyo uma sinakana lapho esivela khona njengelizwe, njalo imbali yakhe iveza obala ukuthi ngomkhokheli olesifutha lokwakha isizwe ngoba ungomunye wabantu ababa lengxenye ekuletheni kukazibuse kuleli elaseZimbabwe.
ngokugujwa kwempi yenkululeko eZimbabwe ngomnyaka ka-1980 umnangagwa waphiwa isikhundla sokuba ngumphathintambo obona ngendlela zokuvikela kwelizwe i-national security. Kuthe ngesikhathi kuqala umbhuqazo owegugurawundi lapho okwabulawa khona inkulungwane nenkulungwane zabantu wasemhlubulini wamandebeleni nenkabazwe, abanye bamethela icala lokuba ngomunye wabancanda iqina leli lokutshabalisa isizwe samandebele lapho atsho amazwi okuthi babusisiwe labo abalala uhulumende kodwa labo abangasoze balalele bazajeziswa kwabulawa abantu abaningi. Kodwa yena uyakulandula lokho esithi yena wayengathi mkhulu webutho lo umongameli welizwe ngaleso sikhathi, esithi abantu kababuze owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Kuthe ngokubambana kwe-ZANU-PF lezaphu isiba i-ZANU-PF ngomnyaka ka-1987 umnangagwa waba ngumphathintambo wendaba ziphalamende lezemthetho. Ngomnyaka ka-2004 umnangagwa wethesa icala lokufuna ukugwenqula umbuso kaMugabe kudaba olwanikwa isihloko sokuthi i-Tholosho Declaration, wakhutha kancane ukuba ngumsekeli kamnumzana Mugabe. Ngo-2006 emhlanganweni we-ZANU-PF eGoromonzi lapho okwafakwa khona unkosikazi Joyce Mujuru, wasuka waya kwele-South Africa esisabela impilo yakhe ngemva kokuxoshwa ku-ZANU-PF eseke wafakelwa neshefu ku-ice cream. Kodwa kuthe ngokungenela kwebutho kwezombusazo waphenduka esekhokhelela i-ZANU-PF, wagcotshwa mhlaka 24 Lwezi uba ngumongameli. Umnangagwa usezame ukwenza okuningi selogwaba kuleso sikhundla okubalisela ukukhuka abamhlophe osomabhizimusi lamazwe anjengeBrithani phansi kwesihloko esithi Zimbabwe is open for business. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Lamhlanje abenkampani yesiphala sokwenzakala ebulenjini abeGoogle South Africa bemanyene labenhlanganiso yeCites babe lohlelo lokufundisa intathele izindaba zakobulawayo ngokuzivikela emsebenzini ngesikhathi lizwe lilungiselela ukhetho. U-Anastasia Ndlovu usiphala ludaba ngokugcweleyo.
Ukusebenza kwentatheli izindaba zivikelekile kuqakathekile ikakhulu ilizwe liphakathi kokulungiselela ukhetho kanje. Isiga sokudubuka kwangempelansonto eWhite City Stadium kobulawayo senze limfundiso iqakatheke kulandela ukuthathelwa imitshina kwenye intatheli izindaba yaphendukiswa sekucitshwe izithombe lamavidiyo. Esinye seziphathamandla seGoogle South Africa, umnumzana Fortune Mgwili Sivanda, uchasisa ngesizathu sokuqhuba lolu hlelo.
Sibuye lapha lamanye ama-organizations, sizotraina ama-journalists, sibatshengisa ama-tools abangawasebenzisa nxa bekhava izindaba ngesikhathi sokhetho. Ukuthi sifuna ukuthi bekwazi ukuthi internet bengayisebenzisa kakuhle njani, ukuthi benike izakhamizi ngathi indaba eziyizo ngesikhathi leso siqakathekileyo esokhetho. Ngoba into esesiyinanzelela ukuthi sokukuningi okuphumayo lapha kwi-internet, okunye kungabe kungamanga, okunye kungasoqiniso abakuthi i-fake news. So sizama lapho ukuthi sibatshengise ukuthi bengasebenzisa njani i-internet bengagcini labo sebe ngingathi sebevala nge-fake news.
U-Innovation Research Officer we-Sites kobulawayo umnumzana Sean Dlovu uthi kunandela isehlakalo sangempelansonto lapho intatheli izindaba ezithathelwe imitshina yabo ezinye zalimala, bakubone kuqakathekile ukuba bazihlomise ngokuzivikela emsebenzini.
Kade singazani leGoogle sixwayisa sifundisa ama-journalist lapha akobulawayo ukuthi bengazivikela njani nge-digital security nxa impahla zabo zingathathwa kumbenzi bengazingalahleka information ephakathi ingakwenza kube lula ukuthi ibonakale lokuthi beziprotect.
Intatheni izindaba yephepha le The Chronic engenela imfundiso yabe Google unkosazana Andile Chuma uchasisa ngabakufundileyo.
Sifunde iGoogle South Africa kusifundisile ukuthi sibe lokunandzelela kakhulu nxa sisabelana labantu ebulenjini information mayelana ngathi lezimuli zethu yokuthi sinanzelele kakhulu njengaba abezindaba njengabonozindaba ukuthi sitshelane abantu lokuthi sinanzelele imibiko efakwa ngabantu ku-social media kakhulu ukuthi iba lento ezingayisilo qiniso elipheleleyo sibe lokukhalipha nxa sesibhala izindaba zethu singathembi khonokho kodwa sithembe ama-official sources abazasitshela okulungileyo esingakusakazela abantu.
Enye njalo intatheli izindaba ye-Newsday uMthandazo Nyoni obekulolu hlelo uthi ufunde okunenyi.
Mina njenge-journalist intatheli izindaba lazile ukuthi kulezi nsuku esiphila kizo izikhathi zokuthi kugcwele kakhulu esingathi ama-fake news. So nxa ngingathola information ethile eyi-fake not verified, so sengikwazi ukuthi information njalo ngiyi-verify njalo ukuze ngithole information e-right ukuthi nikeze abantu information ezahambisa phambili njenge-trusted sources.
Isikhathi esinenyi kungaba lezehlakalo ezimbi intatheli izindaba ziyathathelwa imitshina uhulumende acishe umsebenzi wazo emitshineni kumbe ukuyibhidliza bangaphikisa kulokhu kulakho ukufaka impilo yazo engozini kumbe ukulimalela engozini enjengaleyo eyenzakale ekudubukeni okube khona enkundleni eye-White City Stadium ngomgqibelo. Ngenyanga ezayo mhlaka 13 Ntulikazi iZimbabwe ikhangelele ukuya ekhethweni ngakho-ke inhlanganiso lamankampani afana labo-Google South Africa azama ngazo zonke indlela ukuhlomisa intatheli izindaba ukuba zizivikele emsebenzini ngalesi sikhathi esivame ukuba lenkinga ezinenyi ezinjengodlakela lwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Imidlalo ehlandla elokugcina esigabeni sesibaya somncintiswano wezizwe zomhlaba iWorld Cup iqale namhlanje lapho iqembu elimela ilizwe liqoqa imidlalo eleRussia ebelincintisana leUruguay lanqotshwa. Okunenga sikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu leUruguay yilo eliphutshe eliphezu kwesibaya sikagroup A ngemva kokunqoba eleRussia nge-3-0. Limpumela ithi iqembu le-Uruguay lile miklomelo yithoba mune munye njengoba linqobe kuyo yonke imidlalo yezibaya eliyidlale kusibaya sikagroup A. Iqembu le-Russia lona liphutshe lisendaweni yesibili lile miklomelo yisithupha njalo zombili i-Uruguay le-Russia zizadlilela kusigaba esilandelayo somncintiswano lapho izadibana khona lamaqembu azaphumelela esuka kusibaya sikagroup B wona azadlala namhla ebusuku. Endaweni yesithathu engalaneni yesibaya sikagroup A kule qembu le-Saudi Arabia lona elitshayele i-Egypt nge-2-1 okutsho ukuba liqedele le miklomelo emithathu ukuthi ele-Egypt lizaphindela ekhaya lingazange lithwele ngisho lowodwa umklomelo. Izwekazi lase-Afrika selikhangelele kumaqembu abalisa ele-Nigeria kanye lele-Senegal ukuba mhlawumbe yiwo angadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano. Njalo ele-Nigeria lizadibana lele-Argentina kusasa emidlalweni yokugcina yesibaya sikagroup D. Iintatheli izindaba ezemidlalo uNesh Mgogwera uthi abafana beNigeria babhekane lo mthwalo onzima kakhulu.
Ngokubona kwami kuzaba nzima kwiqembu eleNigeria ukuthi liqhubekele phambili. Sikhangele iqembu abadlala layo iqembu eleArgentina abangazake bona belinqobe. Yebo kungenzakala kodwa amathuba abo hayi kukanye azaba nzima. Ngikhangele iqembu leArgentina badlala abalabo. Angibona zani eleArgentina lingacina lile liqhubekela phambili.
Iqembu leNigeria lile miklomelo emithathu ukuthi eleArgentina lilo mklomelo owodwa. Ngomunye umdlalo wesibaya sikagroup D iqembu leCroatia okuyilo elihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yesithupha lizadibana neleiceland lilo mklomelo owodwa. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Kulabantu ababili abalimala kakubi engozini yokudubuka kwebhomba emhlanganweni weZanu PF enkundleni yeWhite City kobulawayo ngomgqibelo asebefile. Abe commission ebona ngezokhetho abeZEC bathi ugwalo lwe voters roll lubalelekile siludiba ke uhlelo lwethu lamhlanje asidibane ninjalo kusasa igama ngu Chris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.